Ujwala lolu libonisa nje isigaba sokuthi sokungathi kulokuvumelana kubambele imithetho yezimpi elawula umhlaba iGeneva Convention, ukuthi kuvamile nje ukuthi ingawuyi-capsenti ingake nabanye abathunjwe ngesinye isitha nabanye abesitha abathunjwe ngangapha kube lokuthintana nje lezibotha. Lokho kuyimvama nje ngesikhathi sempi, kuvamile ukuthi kube lokuthintana. Kodwa esikufisayo ukuthi kube lokuveza kokuxoxisana phakathi kwamandla alwisanayo, ngoba ukuthintana kwezibotha akuvamanga ukuveza ukuthi sokusiya ekuxolelaneni phakathi kwamazwe alwisanayo. Kuvame nje ukuthi kubonise ukuthi kunokuvuma ukuthi yingxenye yokulwa kwakhona ukuthi ziba lethuba lokuthi zithintane izibotha zempi. Kodwa akwandanga ukuthi kuzame ukubonisa ukuthi sekufika lokuxolelana phakathi kwamazwe alwisanayo.
Ngiyesikubona kusenzakala lapha, singakhangelela ukuthi impi leyi ibisiseduze lokuphela na?
Inhliziyo yobuhlungu kumele siyikhangele iqiniso lokubana impi leyi ilezigaba eziningi ezikuyo. Ayitshengiseli ukubana ngokuseduze lokuphela, ikakhulu sikhangela umumo wempi leyi iHamas ngendlela nayo lokhu ihlasela ngayo icasha ngaphansi komhlabathi. Izrayeli izimisele ukubana ivele iqede nehlangothi leHamas. Ngakho-ke lokhu ukuthintana kwezibotho akutshengisi ukubana impi asisesithengisele sokubana impi ngabe isisiye emaphethelweni, ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumele kube lokuvumelana phakathi kwamazwe alwisanayo. Kumele kube lokuvumelana lokuxoxisana nokukhulumisana umlotho. Kodwa masikhangela lapho abaxoxisana khona, olunye uhlangothi alutshengiseli ukufuna ukwamukela indlela ibiswa ngolunye uhlangothi.
Ukuqhubekela phambili kwempi leyi, okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-Afrika, i-South Africa leZimbabwe laphana, impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la?
Kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho imazwe yakithi, ngoba kuvele kube kunezinye izintatho ezivele ezilawuleni lethu. Sinekhayela ukubana amazwe e-South Africa leZimbabwe, ikakhulu elizweni le-South Africa, belivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho omhlaba jikelele. Lapho singathi besibona kusiba le-inflation umhlaba wonke jikelele. Pho-ke isizwe le-South Africa liyadlelana kakhulu nelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-Israel ne-Hamas, okutho ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta ilizwe le-South Africa, njalo kungathinta umumo womnotho elizweni le-South Africa. Ngizakuzathinta umumo womnotho elizweni le-America.